eZimbabwe ngelinye lamazwe avuma ngo-2005 ukuthi kuyathi kufika umnyaka ka-2015 selilinganise amathuba besilisa labesifazana kunhlangothi zonke ezempilo ezithatha izinqumo ezimqoka. Ukhetho lwalonyaka lungaba lithuba lokugcina ukuthi lokhu kwenziwe kuleli kungakafiki ku-2015. Nxa amabandla ezombusazwe engakunakanga lokhu ekukhetheni abantu abazawamela kukhetho kulakho kuyafika u-2015 lesi sinqumo singafezekanga. Inhlanganiso yabesifazana i-Gender Links ithi emazweni amaningi ezansi kwezwekazi le-Afrika inani labesifazana elikudalela abaphathi intambo elekhabhinethi liyalisehla, okuveza ukuthi amazwe amaningi kawazimiselanga ukupha abesifazana amalungelo avunyelwana ngaphansi kwe-SADC Gender Protocol. Lanxa amanye amabandla njenge-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai efake isinqumo sokuthi indawo ebezilabameli besifazana zizaqhubeka zinjalo kulandela ukhetho lwama-primaries koBulawayo, zindawo ezimbili kuphela koBulawayo ezizamelwa ngabesifazana kukhetho lwephalamende kuleli bandla. Lanxa kunjalo, unobhala jikelele wabesifazana kuleli bandla MDCT Women's Assembly, unkosikazi Sibusisiwe Masara, uthi bazimisele njengebandla ukuthi balinganise inani labesifazana labesilisa elizangena kudalela ephalamende. Uthi kuqakathekile ukuthi umumo wokukhankasa ube lula kwabesifazana ukuze babe lakho ukuncintisa kukhetho. Unkosikazi Thambuzane Mohati owebandla lezanu PF uthi ibandla lakhe lenza yonke imizamo yokuthi likhuthaze omama abaningi ukuyaphatheka kusukela kukhetho lwabokhansila kusiya phezulu. Uthi ngaphandle kwabomama abaphatheka kwezombusazwe bakhangelele ukuthi kukhwezwe inani labomama abakhokhela kumankampani lezinye ingatsha zikahulumende. Unkosikazi Masara uthi njalo kungakakhulunywa ngokuthi bangako mama bangena kwezombusazwe kumele kukhangelisiswe indlela abaphathwa ngayo nguZulu. Uthi umumo lodlakela kanye lokuswelakala kwemali yokukhankasa ngezinye zezizathu ezinqabela abesifazana ukuphumelela kwezombusazwe. Unkosikazi Tsvangirai Jakasi oyibandla lemavambo okusile Don uthi balezinqumo abazibekileyo njengebandla ukuthi kube nabesifazana kunhlangothi zonke ezebandla. Kusisekelo sombuso esitsha, iZimbabwe isingenye yamazwe anjengeLesotho, iTanzania, iMauritius kanye leSeychelles asebenzisa indlela yeproportional representation ukuthuthukisa amathuba abesifazana kulolu hlangothi. Ingcwethi kwezombusazwe unkosazana Tsitsi Mgadza uthi isisekelo sombuso esitsha siyananzelela ukuthi abesifazana labesilisa badinga ukuphathwa okuthiyeneyo ukuze amathuba abo kwezombusazwe alinganiswe.
Sikhangela okungaphandle okombuso okwe-participation, sesibona ukuthi i-constitution le iyabona ukuthi abo baba labo mama bachiyene, and nxa be-participate kundaba ze-politics kumele omama banikwe labo amathuba.
Isisekelo sombuso esitsha siletha indlela ye-zebra system ku-proportional representation lapho ibandla elithola izihlalo ku-senate kusiya ngenani lamavoti eliwatholileyo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ibandla elithile lithole izihlalo ezinhlanu liyaletha amabizo amathathu abesifazana lamabili awabesilisa. Okwakathesa kwacaca ukuthi bangaka besifazana bazaphatheka kukhetho oluzayo njengoba amabandla engakaqedi ukuhlela uluhlu olwalabo abazawamela kukhetho lwama-primaries. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.